So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Alingali phuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 8 ngwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamuhla lilanga lokunanza amaqhawe awalwa impi yenkululeko kodwa iningi labo elisaphila liphila nzima. Kambe okwenzakalayo elizweni yikho abakuphumela ijumo na.
Ngoba imali yelizwe nxa ingawa ngalolu hlobo sicine sigxile ukusebenzisa imali zamanye amazwe ezibumakhelwane. Hayi asikho lokho esasikukhangelele lokho.
Ukuvalwa kwezikolo ngeviki edluleyo sokuvuselele ukwesabela kokuqhamuka amaphathi abasakhulayo awokuganga okuthiwa ngamavuzu edolobheni lakoBulawayo.
Sesike sezwa ngathi lamapholisa ake aletha ukuthi umbiko ukuthi siwufake emabandleni kukhuzwa abantwana.
Unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMiniyo Thabo Baloyi Tiwenga ubekoBulawayo ngempelasonto lapho aveze umkakhe njengomkhwenyana kaBulawayo embutheni wokuhlanza idolobho.
Salibonani Bulawayo omuhle, ngithanda ukulibingelela bazali nizesiza ngaphansi kwenu. Ngifisa sibuyile namuhla lomkhwenyana wenu.
Zonke lezi ndaba lezinye nizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla lilanga lokunanza amaqhawe awalwa impi yenkululeko kodwa iningi labo elisaphila liphila nzima. Kambe okwenzakalayo elizweni yikho abakuphumela ijumo na. Sixoxele omunye owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZebra, umnumzana Max Mkandla.
Okukhona lapha yokuthi okuyikho sibile sakuhambelayo empini sasihambela esikubiza ngesilungu sithi i-system, izenzo kumbe okwakusenzakala ngaleso sikhathi kungokobandlululo. In general it was all about system. Nxa sikhangele siqathanisa lalokho okwenzakalayo kathesi kukhona kuground, ya kulamaphutha amaningi sibili akhona esingasiwo labe sesiwakhangelele ukuthi kungaba ngamaphutha. Ngoba imali yelizwe nxa ingawa ngalolu hlobo sicine sigxile ukusebenzisa imali zamanye amazwe ezibumakhelwane. Hayi asikho lokho sasikukhangelele lokho. Sasikhangelele ukuthi sihlale lapha esihlala khona lathi sithole ubukhosi obubusekileyo, silime santando lapho silima khona, siphathise lapho simele siphathise khona. Kodwa nje amandla engiwethu ukuthi umhlabathi wonke ezandleni zabantu. Yikho isiqoqela sakuqala leso. Khathe sinxa ngathi emabhunu esebiso lamazwe elamelele lomhlabathi wona lo osuvula usuthethwe. Akusaziseki lokho. Sokumunye vela kusadliki sokule nhlabathi. Kodwa nje above all ukuthi kube lokuthula nje. Sokumele ukuthi sikhangeleni umungameli welizwe ukuthi khona uhlelo lweluza luphatha njani, elukhokhelele njani. Sifuna abantu behlale ngokukhululeka lapha bayabe behlezi khona ezindaweni zabo. Ngibona ngazani yikho lapho okule ndaba khona enkulu. Njalo okunye okukhona, imvambaniseko ikhona sibili. Kanxa ngavele umbutho wonke owavele wayakwelwela ilizwe sitholakala ungayisona lo sephalamenti. Ephalamenti ngale lapho kumele ukhangelwe khona izinqumo zomnotho ukuze kuyekelwe lokho okuthiwa khona ngosiphatheleni. Labo somabhizinisi kuthola ukuthi yibo sebegcwele ephalamenti beguqula isisekelo sombuso welizwe bebekwa kwabo bona abakufunayo ukuze hambelana lamabhizinisi abo. Kayisikho lokho sasikufuna. Asifuna ukuthi present wonke ethole ukuhlala kuhle.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungenziwa ukuze lani lithi hayi yikho sibili lokho esakuhambela ukuyalwa impi yenkululeko?
Okuyikho okumele ukuthi kwenziwe lapha yikuthi khona kuma 10 provinces akhona wona lawo akakube lomunye nomunye omelela iprovince yona leyo omele khethwe yibo bona abombutho. Nxa sithi abombutho ngikhuluma ngama war veterans, thina esakambayo kuleyo mpi leyo kumbe sangena phakathi kwaleyo mpi. Iprovince leprovince imele kube lomuntu oyimelelayo, umuntu uzakhuluma elawule kakhulu ngenjongo ezombangazwe ukuthi kwakuhanjelwani empini. Kukhangelwe le ntuthuko yakhona, abantu bephiwe proper history, abantu bekhangele i-development ekhona. ngoba kathe sekule devolution. I-devolution le ivelisetshenziswa kuhle yini. Devolution le nxa ibuya kayingaphiwa laba abantu labo kuthiwa khona bakhethwe ngabantu kuthiwa khona baye eParliament kumbe baya ngama-city council khonapho kuma-local government. Ngoba bathatha imali yalo beyiphambule bezenzela okwayo. Bebe lama-meeting badla imali zabantu. Ukuthi abantu abahambileyo baya khona empini bayabuya lalelizwe lelo. So uthola namhlanje nxa besiya eParliament ngabavotelwe, bevotelwa mbani. Waye khona vele eParliament sokugcwela obhujwa kuphela khona ngale. Bakhuluma ngani labana abantu base-Parliament? Kumba baku-local government. Bakuqondisa yini inhlelo zabantu? Yikho khona lokho kulapho kuphambaniseka khona. Ukuze kuqondiswe lokho, akube lama war veterans abalweli benkululeko abahamba e-Parliament laphana. Hathi ngevote. But befika mina lokho bakumela beqondisa izinqumo abantu bangazi baphunyuka kunjongo yezombangazo. Lakho sisithi khona be laphana ngisitsho ukuthi khona xa besiye eParliament kabahambe ngekota system.
Hello ke ngumnumzana Max Mkandla ongomunye ohalwa impi enkululeko ekuvuyo lezibra ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ukuvalwa kwezikolo ngeviki edluleyo sokuvuselele ukwesabela ukuqhamuka kwamaphathi abasakhulayo awukuganga ukuthiwa ngamavuzu edolobheni lakobulawayo. Emagigini la abantwana abaleminyaka engaphansi kwechumi lasithoba minwembili bayanatha utshwala besebenzisa izidakamizwa besiya emacansini. Siqoxe lomfundisi uSeni Sibanda isikhulumeli senhlanganiso yeChristian Alliance ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ye amavuzu phathi sesike sezwa ngathi lamapolisa aye aletha ukuthi umbiko ukuthi siwufake emabandleni kukhuzwa abantwana ngenxa yokuthi bekuswakala ukuthi bengabe kulama plans lezinye izinto ezenjalo ezithize ezingayenza ukuthi abantwana begcine besenza ke le mdlalo yokugaba. Lokhu kuliphutha ngoba kuyabe kuyisikhathi sokuthi ngabe bayabala belungiselela item lezayo kodwa abaningi sibabona sebeqalisa ukwenza lokhu ukungezwa.
Zona inhlelo zokuthi abantwana bengenzi ukuganga khona lokhu zikhona yini elizikhuthazayo?
Inhlelo zokuthi abatsha bezilibazise njalo bethole indlela yokukhuthaza ukuthi bengangeni ezintweni zokuganga. Sinanzelele thini ukuthi amabandla amaningi esebenza lawo abelenhlelo ezihlukeneyo, abanye bebelama conference, abanye njalo belama camp. Siyakwazi ukuthi abantwana abaningi abangena emabandla esebenza lawo abanye ade bekuma-camp lawa e-Scripture Union. Njalo sinazelela ukuthi ngaleli khefu amabandla ethu amaningi aba lama-conference awo abawenzayo. Ngakho-ke thina njenge-Christian Alliance ngoba sisebenza la mabandla ayehlukeneyo asibi le nhlelo ngalesi sikhathi. Siyabe sidedela ukuthi amabandla la esebenza lawo abe le nhlelo zabo. Yikho lapho ohamba khona abatsha esebenza lawo. Nxa besiyalalela ilizwi lenkosi liyabathiba, liyabakhuza, liyabanceda ukuthi bengangeni ezintweni lezi eziningi. Udubo nje luba khona ukuthi laba abanye abantwana abayenza lezi nhlelo babe bengayi lasemabandleni lasemachurch. Ngakho kuyadingakala ukuthi kube lo hlelo oluzabe lukhangele bona labo abangabuyiyo lasemachurch ukwenzela ukuthi kube le ndlela yokubasiza. Ngiyakhumbula ukuthi kudala kwakusiba lama clubs emalokitshini abantwana babekwazi ukuthi bedlala khona, kumbe kule swimming club, kumbe kule tennis club, kumbe kule basketball club, kumbe le bhora nje lokuthi bedlale. Konke lokhu khathesi ngesikhathi esiningi akukho. Enkayi laseLower Gweru sathenga ke amabhora lama-uniform ukuthi bebe lama-teams okudlala ama-youth ukuthi abezidlalela. Lezo zinhlelo ezilokhu siqhubekela phambili senziwa. Kodwa lapho emadolobheni obulawayo besingabi lohlelo olunjalo. Ngakho yikho esikukhangeleleyo ukuthi nxa kungaba lohlelo olunjalo lunganceda kakhulu ukwenzela ukuthi abatsha bethole indlela yokuthi basizakale bengangeni kulokhu okwamavuzu phakathi.
Manje lina ngokubona kwenu imbangela yokungezwa kona lokhu kungakuyini?
Imbangela yokungezwa lokhu ivela ezintweni ezihlukeneyo. Okokuqala, ukwanda kulenjini esingathi ama-social media lawa ayenza ukuthi i-information, izinto zokuganga ezithize abantwana abakwanisa ukuzibona ebulenjini khona kuyana kuyaba phambanisa sebenzise ingqondo zabo njalo ukubakhuthaza ukuthi benze izinto ezimbi. Owesibili, abanye abantwana kathe sabaningi abazali babo abakho lapha eZimbabwe, abazali babo babe bekudiaspora, abazali babo baseGoli kumbe eBotswana, abanye babe overseas kodwa bebaxhumezela imali eziningi. Ngakho ke nxa umntwana ethola imali eningi engapha eyedwa uyalingeka kakhulu, hayiyo engathi udubo lukhona esilunazelelayo, ngoba nxa abazali bengale kudiaspora kwezinye isikhathi kuyabe kunzima ukuthi bebe labantu ababo. Ngakho ke babe bathumezela ngapha imali esingathi thina compensatory behavior, bebathumezela ukuvala ukuthi umzali kakho. Then okunye okwesithathu udubo lukhona ukuthi siyananzelela ukuthi laba abazali lapha bakhona sebevumela abantwana ukuthi umntwana uyahamba, kumele umkhangele ukuthi ugqoke njani, uthweleni kusetshele yakhe, njalo abuze ukuthi kanti vele uyangaphi. Nxa usuka lapho sithi kule party kumbe kulani uyangaphi, ubuya nini, uhamba lobani, konke lokhu kuyadingakala ukuthi abazali bathathe i-responsibility yonaleyo, bengayifuqeli kwabanye abantu. Ngakho ngiyabona kuyadingakala ukuthi kube le ndlela yokuthi abazali labo basizakale, bakwanise ukuthi baqinise indlela abakhangela njalo labakhulisa ngayo abantwana. NgesiNdebele sithi sigoqwa sisesemanzi. Ngakho kuyabe kudingakala ukuthi ukugoqa khonokho kwenzakale.
Lo ke ngumfundisi uSenis Banda oyinhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Isigaba sebulilima emangweni weMatabeleland South siza kuba lokhetho lwama-by elections ekuqaleni kwenyanga ezayo. Kudingwa abazamela ama-ward e-council amathathu. Sixoxe lomgcinisihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change esigabeni lesi, uMnumzana Solani nje emnyama moyo, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Baba Gandhi lapha silesimanje silama-by election endaweni ezintathu. Ebulilima, Ebulilima West ile ward 14, okwakhona ucouncil wezano watshonayo. Ebulilima West ward 16 owezano waresayina esitha ngekhe eqhubeke ngalo msebenzi wezano, pressure ithole ebantwini. Then kukoba le by-election Ebulilima East eward 1. Eward 1 owezano uyagula lawagcine resayinile kanye eqhubeke umsebenzi lo. But now iward 1 silesimanga la, sibona kule amaphathi amatsha angela lento kuthiwa yi ukuthi kasikwazi labantu laba abangaphumi kuleyo ndawo, sizalo create another two political parties. One yakhona kuthiwa yi CGC ekhokhelwa kade kuyakona ngulingiwe Nyoni. Then sikhoba leyinye ukuthiwa yi-PP, ikhadi lakhona nguDarlington Moyo. Then sokusiba eyethu i-CCC ikhadi nethu Ephraim Moyo. Sikhoba lezano PF ikhadi ethu uNdlovu Khosana. But okusimangazayo ukuthi la yi-2 sivele abantu bakhona kasibazi njalo kabakhe kuleyo ndawo. So izano ibonile ukuthi election ingcono, i-create another two opposition parties. So esikubone ngento ukuthi yinto kumele sifake amehlo kakhulu eyenziwa ngayo izano PF. Lapha ngayibona ukuthi iyaluzayo niyacreate ama-opposition party, abantu babo singabaziwa ukuthi bavela kuphi. Sesilomsebenzi omkhulu kayo.
Alo ke ngumnumzana Solani nje emnyama moyo, umgcinisihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change esigabeni lesi, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Plumtree. Unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMinnie Thabo Baloyi Tiwenga ubekobulawayo ngempelasonto lapho aveze umkakhe njengomkhwenyana wakobulawayo embuthanweni wokuhlanza idolobho. UTiwenga usanda ehlukana lo Mary Mbayiwa ogulayo okwesabekayo. Ngesizwe amazwi kaMinnie Thabo Baloyi Tiwenga.
Salibonani Bulawayo omuhle, ngithanda ukulibingelela bazali ngizehlisa ngaphansi kwenu ngisithi sibuyile namuhla lomkhwenyana wenu ukuba sizolincedisa
ukuklina iBulawayo. Thina boBulawayo vele sazi singabantu abajezekileyo, abahlanzekileyo, abazithanda. Kumele ukuthi sikutshengisele kwi-environment yethu esihlala kiyo. Ngoba even eBhayibhelini kuyakhulunywa ukuthi lapho ulengcekeza khona uNkulunkulu kasondele eduzane.
Lawo ke ngamazwi kankosikazi kamongameli welizwe uMiniyo Thabo Baloyi Jiwenga. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ashiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi umkhokheli webandla lezokholo eleZCC umfundisi Nehemia Mtendi izolo utshele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi angakhuthazi udlakela phambilini kokhetho oluzayo abe lomjaho okhululekileyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi imuli yemasingo eyalunywa zimpisi isiphiwe uncedo ngohulumende. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani kusitudio 7 ngapho ntungamili inkomo labo jonga kanti mbili lonke nje osithandekile mhlanga a siyezwa umprofiti kamnangagwa lo thina la ngo-2023 mnangagwa uyawina siphathina kohlupho olungaka wena umprofeti kankulunkulu umba umprofeti kasathane akasithiki uzowumanela thina lapha bekhuluma into zakhe lezi kuzama ukuthi abantu badonde ukuyavota ukuthi vele mnangagwa sewinile akathiyane lokuwumana lapha ngayesekelela izani kayisekele
linjani studio 7 linjani nayisiyiso abasakazi bakithi sibathanda abasekuleli indaba njengoba zinjalo hayi siyezwa thina njengemthwakazi bantu bakithi njengabantu bakwamthwakazi avele singaphansi konyawo abantu besitoneni bayasihlukumeza bayasihlukumeza bhekani lithuthi kunjani imigwaqo yakithi yonke i-development ayikho lezi ndawo zamachina amachina kulanto abazoyenza amachina yilabana ukuthi ngidle nami ngidle injalo ukulabana abantu njalo bahlukumeza abantu amachina so abantu bakithi asivukeni bakithi asivukeni indaba kamzenke vele amaphepha acatha njani awulo maphepha acathile jasi nje ekhaya bakithi bakuphumizana ukuphela kuzoba right izani mangastepa down okunye nokunye lokhu asikhohlwe.
Studio 7 siyabonga studio 7 siyabonga kakhulu 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 indabeli esethulela zona ezinhle kakhulu ezibusisekileyo ezilobuntu siyalibingelela ngegama lenkosi. Ngithe kule namba engiyicelayo ekababa wethu intatheli izindaba yethu Ezra Jesus Banda ebengingafisa ukuthi li-anonse emoyeni liyithumele futhi khonapho nxa kungavuma ukuthi lingithumele enambeni yonaleyo engiyifakileyo naleyo. Siyamcela nje kule nto esimcela ngokalokhu ngumuntu osincedisayo ngapho kula mandela ogijigijima lapha lalapha ukuthi akazofika kulo kunyika ingxoxwanyana esingukuthi sixoxela isimbonise khona ukuze kuphume lula emsakazweni. Ngingabonga nxa lingamphathisa kakhulu ngaleyo ndlela lile ndlela elinganitshela ngayo elinganikeza ngayo inamba leyo lingavela linike inamba leyo kuyaba lula noma liyibhale kuphela lingayibhala liyithumele kustudio 7 voyindebele liyibhale ngizayibona kodwa ke bengilesiwo sokuthi ngangithiwa kule ndlela engabuya ngayo izekimi kuphela ngiyabonga.
Studio 7 injani studio 7 ake mpingile lapha mphawulo ngabantu bakithi basesindebeleni abantu basesindebeleni babona uChamisa angani mhlambe uzaba ngunkulunkulu wabo bakhohlwa ukuthi uChamisa la khona kathe akalandelanga umbuso iconstitution ye-MDC wansara ukuze abe lapho ngoba umuntu owayephithele indebele akangenanga ngendlela e-right. Yikho abantu bakithi bathembe ukuthi uChamisa uzabenzela ngcono akulathula uzatshintsha loba uChamisa engabusi mhlambe lizakho kungatshintsha ezitolo lapho elikhala ngakho but kubushona lobundebele kuyahlala bukhona yinto esifuna ukuyiqeda.
kusebenza kwe-MRP ukuthi lati sazakale ukuthi singabantu lati ake sikhokheleni amashoni asilandeli ngoba aso bantu babanye abantu lati singabantu ake lizinuka amakhwapha abantu besindebeleni like lizibone ukuthi lati ndingabantu siyanini abantwana bezazi ukuthi bangabantu bengabi ngabantu babanye abantu ngiyabonga okhulumayo nguchama ebulilima west ake sithande ukuthi sizwanane lati sikhokhele sibe phambili singabe emuva
sanibonani ushesha lapha etsholotsho bakithi sanibonani Studio 7 balaleli be-Studio 7 nabasakazi be-Studio 7 isikhona nakhona lasomsakazo awu ngithanda ukubonga kakhulu ngolwazi engilithole laphiyana emsakazweni we-Studio 7 ukuthi eKenya kunabantu besindebele abakhuluma isindebele laphana nabantu abakhuluma isishona laphana kulelo lizwe lelo lasekenya awu kuyakhomba ukuthi siwumhlaba wonke sibambene sisabalele nabanye abanye bethu bakumazwe namazwe bahleli kahle sebeze baphiwa nezimvume zokuhlala laphana abanye bazalelwa laphana baphiwa amaphepha okuyovota yonke into kodwa hayi ngakolunye uhlangothi ngapha sifuye sikhale ngapha eNingizimu Afrika madodana South Africa odudula mani singabantu sihleli ndawonye khona laphana abantu kusekuthiwa kuyadudulwa abantu futhi dudula hey laba abantu kahle kahle kusho ukuthi umlando waseAfrika abanawo ifundiso abanayo ukuthi singama-Afrika sihleli kanjani sidabuka kuphi kanjani sonke singama-Afrika baqondisisi kahle badinga imfundiso labana abantu yikho nje bebe nenhliziyo zokuthi kuthiwa kuyadudulwa abanye kodwa kube kungabanye babo futhi ngiyabonga lapho Studio 7 hawu utholile lowo mlando muhle kakhulu baqinisile abadala bethu ukufunda kupheli ngifunde okunye namhlanje ku-Studio 7 danki siyabonga msakazi
Studio 7 linjani hayi ngizothanda ukukhuluma ngabantu bakithi esindebeleni ukuthi bantu bakithi sivukele emaqandeni ilizwile nje lokho ukuthi ukhakabisolomeya uthiwa ngukambarani umuntu uyarare vele mzwile lanebisi kuthiwa sebisi loko sowumeya kumntu udeputy mayor into ekhona ukuthi uzathina sengumeya khonaphana kobulawayo njalo iya ilawona lizaphatha abantu beharare simahi loko esingavuka emaqandeni bantu bakithi thina futhi ke simbolela abantu beharare sikhathi esiphambili ngochamisa phambili ochamisa uchamisa bethatha ugrulu bakhe iharare ozobafaka khonaphana kobulawayo khonaphana bephathi lawona anti bulawa umuntu yokuntu ubhandela abantu so uchamisa manje thatha abantu beharare le ezobafaka kobulawayo sisikhala futhi sithi hey uchamisa usibisa abantu beharare kathi yinto esimvoteleni angathi sisiphambili ngochamisa phambili ochamisa kuthi uchamisa futhi ephathi so uchamisa mayephatha sesiyathatha abantu bakhe bezobanika imisebenzi khonaphana ebulawayo bantu bakhe azamini ukuvuka emaqandeni 2023 sizama ukuthi sivotele umthwakazi weriphabhlik party phathe abantu bakithi okampara mlaba ngeke sikambe uma kungaphathe imthwakazi lapha kanti ukampara mntu wasesiya ngokuba ngumeya webulawayo wakwakuzwa kona kwena wakwakuzwa iharara sezozithiwa kuyokhuma nozo eseyimeya yokuzwe lokhu bantu bakhe asivukele emaqandeni
alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ukwezemelika, idale le-Senate izolo lipasise umthetho wezokuguquka komkhathi ukubandululwa kwemithelo lokwehlisa imbadalo yezempilakahle. Amalunga ama-Democrats yiwo avotele lumthetho. Amalunga omabandla amabili avote abanguthiki lobhanqa 50-50 kodwa ama-Democrats aphathiswa livoti likamsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris. Kwaba ngamavoti ayi-51-50. Lumthetho ukhangelelwe ukwenza impilo yabaningi abaliholo eliphansi ibe nganeno kodwa abathola imali ethe xaxa bazabhadala imithelo ekhuphukileyo. Ubuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina ngibona ngathi ngokubona kwami ngizikhuphe njengomuntu independent okhangela from esibangeni sokuthi angisom Republican and some Democrat. Ngingumuntu nje okhangeleyo, ngikhangela amanamba akhe. UBiden mina ngibona ngani uyawanelisa umsebenzi ngoba wenza okufunwa ngabantu abamvotelayo. Nanku inamba zemsebenzi abantu abasebenzayo, abantu balokhu beqhatshwa. Eyinye indlela yokuthi ubone ukuthi upresident uyanelisa ukuthi abantu bathole imisebenzi. Siyakwazi ukuthi ezindaweni zethu lapho esebenza khona eziningi, silalo khona ukuthi kuthiwa kule shortage yestaff, siswele abantu bokuqhatsha. So kuthitha imisebenzi mningi. Nxa ufuna ukuthi uyasebenza lawe ugijimisane lezinto ezeyikhonomi, wanelisa ukubhadala irenti, uthenga ukudla, imisebenzi ikhona. Then okwesibili ukuthi njengoba ngisitsho ukuthi kuyaba kusiya ngokuthi ungubani, singananzelela ukuthi intengo yamafutha ohambisa izimoto ike yakhwela yaya phezulu, kodwa kathe sesibone amaviki edlulileyo iloku isiya phansi. Kodwa ungabuza umdemocrat uzakhala ngenxa yokuthi zikhona ezinye izinto eziphezulu ezinye. Ungabuza umrepublican kasoza akutshele lokuthi intengo yana yefuel iye yehla. Mina njengomuntu ohlala kuleli ngibona ngani uBiden uyazama, ngoba iRepublican Party ikhangela abaphezulu abalezimali, iDemocratic Party ikhangela abaphansi labantu abadala abangelazimali, and yibo abantu abangafinyelelwa ngamapolls ngesinye isikhathi esiningi. Sizabona nge-election ezayo, kodwa mina ngibona ngani uBiden umsebenzi wakhe uyawanelisa, whether ngumsebenzi ophakathi welizwe kumbe udlelana lamanye amazwe, ngibona ngani uyawanelisa.
Zona inhlelo zikamongameli Joe Biden ezokuvuselela umnotho uzibona njani?
Mr. Gande, umbuzo wakho olandelayo ngothi wena inhlelo zikaBiden kambe zingabe singeziqondileyo yini njalo eziphakamisa i-economy, lokuthi utsho ukuthi Republicans bathayiz inhlelo zingayisizo. Mina ngibona ngani inhlelo zikaBiden ziqondana lokuthi iDemocratic Party yona ifuna inhlelo ezinjani, ngoba nxa uyiRepublican ebusayo amaRepublicans labo balezinto zabo, inhlelo zabo. Singananzelela ukuthi bona nxa kungamaRepublicans, amaRepublicans basupporta amabusinesses, nxa kungamaDemocrats, amaDemocrats basupporta inhlelo ezokuthuthukisa abantu. So kusendlele qondile ukuthi iRepublican Party njenge opposition party engavumelani lenhlelo ezikhangela ngezemfundo, ezikhangela ngezempilo yabantu, ezikhangela ngezeeconomy, izinto zeclimate change, ezikhangela ngezinto zokuthi kube lobudlelwane labanye abantu, kumbe kube lenhlelo nje eziphuphuthukisa abantu abahola imali ezilutshwane. Kayisiyo njongo yamaRepublicans leyo.
Alo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSeattle eWashington State, khona lapha kwele Melika.
Lo ngumsakazo weStudio 7, sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhlobo zendaba ebezikhokhela. Lamuhla lilanga lokunanza amaqhawe awalwa impi yenkululeko, kodwa iningi labo elisaphila liphila nzima. Ukuvalwa kwezikolo ngeviki edluleyo sokuvuselele ukwesabela kokuqhamuka kwamaphathi abasakhulayo awokuganga okuthiwa ngamavuzu edolobheni lakoBulawayo. Sikhangele njalo lokufika edolobheni lakoBulawayo okwenziwe ngumsekeli kamongameli elonkosikazi wakhe. Esilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama lilo ntungamile nkomo. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.